ungathangela ngapha ngaselogwelo indlala ke iyesabeka lonyaka yebo kahamba izulu selibuyile kodwa ke abantu libuye singathi ke isikhathi sihambile ukuthi kulinywe kuthole isivuno abantu baze kuzohlupa ngoba khathezi ngijona ngikhuluma nje ngujanuwari abanye lokhu belima ujanuwari sasimazi kudala kwakho isikhathi sokubana ngaso esidla ihlobo abaningi so sethemba ubana ke nxa unkulunkulu ebuzile izulu lingahambe abantu hhayi bazafuna kodwa ke ngokwazi kwethu ukuthi ke umuma omkhathi uhamba njani indlela sibili ngabe qinisile ukuthi lo nyaka ke kuzalandlwa kakhulu eZimbabwe izinhlelo ziyazama ukuthi sizale lapha laba nentandane kodwa ke izikhoma ke zifitshane indlala ikhona siyaqambela namanga izaba khona okunzima ekhaya
ma moyo kunjani ePinga South
Ephinga South njengoba ubaba nje la esitho lathi khona apho vele sibhekane lohlupho lololo izulu ye lizile sibili but vele lokho lathi khona apho siphakathi kokuphishini kasilima nje kusanda ukuthi okusungule ihlelo esinalo vele lusiza abantu lololo lusilesevu yodwa and isevu liyana kayithathi abantu bonke abadubekayo nabasele vele baphandle
Siyazi baba Spanda olohlelo lapho onqedisa khona intandane ikakhulu ngokudla langezinye indingeko akulanhlanganiso yini ezizimeleyo ezikuncedisayo ukwenza lokho
Lokho nje bengikwenze ngikwenzela abantwana eyayinkwenze ukuthi vela ke isikhwameni sama kula muntu owangisizayo kulabanye abangani babalutshwana ngaphesheya kolwandle ababangithumela okuncane ukuthi ayisiza uphela abantwana bazi iqinise ukuthi ke izinhlanganiso zisuka bese zikhangela zibe lokwesaba ukuthiza ukuthi hayi ungakhanya sisizakala lo muntu onje kuyathiwa ke sokungezepolitiki zona zingaso zepolitiki kukanti thina abaningi ekusebenza asisebenzela itito into zepolitiki sisebenzekela isigaba sakithi inhlanganiso zikhona lezo zikhulumayo njengo-World Food Program ikhona usizo lukhona ngalezo World Food Program zenza abantu basebenza igadalala under lokho kuthiwa i-Food for Work Program ungakhangela nxa abantu bezanikezwa i-$4 ngenyanga bona vele belambile besiyagibha begebha umgwaqo belungisa ama-bridge kodwa bayinikezwa i-$4 noba le beans namafutha bachathekelane kancane okuyinkomishanyana kambona ukuthi lokho-ke kungadala umehluko empilweni zabantu abantu bayalamba la bantu
emuntwini ongasebenziyo mamoyo njalo ongatholiyo ukudla mhlawumbe okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo khona ngapho eBinga isuka ibe njani impilo
vele lapha kuba nzima baba vele sihlezi njengenyamazana vele yikuphanga uhlala kuphela umuntu uyayiqeda iziki sibile ngasazi esiye emlonyeni ithwasa akula lutho vele akula sizo olunjengalololo ikuzibonela nje kuphela and ukuzibonela kwangikhona kusokuyukuthi omakhelwana la bekusize vele akula le nhlanganiso zangikhona kasiziboni thina la
uke wakhuluma Spanda kufacebook ngemuli ekhokhelwa ngontombazana oleminyaka elithumi oyintandane iminjani impilo yabo kahle kahle nqabe vuka ekuseni lize liyetshona ila
lo mntwana into ayenzayo kubana ke akhangile abanawo akabapheke ahamba ekukhake kathi ezikulezi nsungwane kulo mpidanyana aye basuke abaphekele naye nganike zwako hlamgezise kube labanye abalozwelo abayiyo bagijikela lapha lalapho abakutholile kuncane ukuthi bamsize loo ntombazana kube labomakhelwane-ke abangogogo labakhulileyo abayi babamkhangelelayo loo ntombazana maye sesikolweni asalekhale loo mntwana omncane maye buya uyabe uyamthathe abe ngiye omondlayo futhi amkhangele ambhekele ususukumangala ukuthi-ke izinkokheli zona ezizikhona laba abamele abantu kabakhangeli yini abawucabangayo nxa bekhomba nge-development lani bacabanga ukuya ezikhwameni zawo
mamoyo khona ngapho njengabomama kalitshayelani izimali yini emaklabhu lapha lincedisane ukuthenga ukudla
ukutshayelana kwangikhona abantu babisi basesephansi kakhulu because siqhubene sila bantu besitoneni sila bantu besindebele sila bantu besitongeni so into zangikhona lapha yikudonselana thina njengamafazi kade silohlelo lana olewusa and yiso so yilo kade lusithi lona lufuna ukuthi ludonse njaba omama bekwanisa ukuthi bazenzele so kade sidinga ukuthi kulabomama labo abafuna ama-projekt okuncediswa but imali ukuthatha abalayo